Lamhlanje weziphathelane labesifazane sixoxa lonkosikazi Jasmine Tofa omela ibulawayo edalela eParliament njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle kanye lezomlilo wamagetsi kuleli dale. Sicubungula impilo yabesifazana ngalesi sikhathi kule lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwegcekwane le-coronavirus.
Hayi, impilo kayikhulula. Abantu bathwele nzima kakhulu. Ungakhangela ukuthi abantu eZimbabwe iningi labo baphila ngokuzisebenzela, bayaziphandela from hand to mouth. So ngayikule lockdown lay, uhulumende kazanga athathe unyathelo olokuthi uzanika abantu ama ukuthi ngama grants ukuthi labo njengoba bengasebenzi baphila ngani. Uzafica ukuthi abantu badlala umaqatshelana lamapolisa bezama ukuthi badinge ukudla kwemuli zabo. Njalo uzafica ukuthi ngokuthi bona kabala mali eziningi abantu basebenzisa lokho abangakuzuza ukuthi baziphilise. For example, ngingakhuluma ngokuthi iningi labantu kathesi basebenzisa ama herbs, omsuzwane, into zokufuthisa yizo abasebenzisayo. So bathwala nzima ukuthi bakuthole njalo ukuthi basuke ezindlini zabo futhi besiyadinga khonoko ikudla lomacatshelana because kabavunyelwa ukuhamba ngendaba yomthetho nalowo khona owe lockdown.
Ngakho nxa sesikhangela abesifazana ikakhulu ngesikhathi kungelamanzi eneleyo edolobheni lakoBulawayo njalo befuna lokufinyelela ezempila kahle, singathi labo yibo abangabe bekhathazeke kakhulu yini ngodaba lwe-COVID?
Ya, omama bathwele nzima kakhulu. Njengoba uthilo ukhuluma ngento yamanzi, singathi wonke umuntu uthwele nzima ngento yamanzi, but omama yibo abathwala nzima more because yibo abakhangele imizi, bakhangele abantwana, ezokupheka, into zokuwatsha. Then uzakhangela ukuthi umama especially uyabe kudingakala ukuthi umama athole amanzi isikhathi sonke because umama uyangena esikhathini. Can you imagine umama engala manzi okugeza angafika esikhathini sakhe ukuthi kuba njani? So umama uthwele nzima kakhulu kakhulu. So into yamanzi le ifanele ikhangelwe.
Lisuthisekile yini ngezibhedlela ezikhona koBulawayo, ama-isolation centers lezinye? Sacina laphana lizihlolisisa njenge-committee lisithi hayi kumele kulungiswe.
Angike ngathi sisuthisekile because njengoba ngitshilo ungakhangela i-report esayisiyiphiwa ngama-ministry officials emhlanganweni lo wayekhona ku-Zoom, ungabona ukuthi bazasitshela ukuthi kuma-isolation centers kakula abantu ama-numbers abasinika wona ngabantu abalutshwane, ukuthi ungakhangela ama-numbers abantu abafa, khangela ama-ligode wona ukuthi kulabantu abagulayo. Awuzanga kusisuthise khonokho, sabona ingani esikutshelwayo kalishilo qiniso. Ngathi mina iministry iyayingalungiselelanga umhlangano nalowo kuhle ukuthi izositshela iqiniso ukuthi lathi njengama-parliamentarians senze umsebenzi wethu sikhangele izinto eziyizo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Jasmine Tofa omela iBulawayo edalela eParliamente njalo ekukomiti ebona ngezempila kahle lenye njalo ebona ngezomlilo wamagetsi kuleli dale. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha.